udaba lomkhononi lufuna ukuthi abantu babe sober enough ukuthi bebekwazi ukuthi umlandi wangena ukuyini lawe wena Zulu mthokazi emuhle wakuleli eleZimbabwe.
Manje nxa kungayenzakalanga khonokhu abantu bengabambananga njengalokhu okukhanya kusenzakala kathesi, ubona ungani kuzahamba njani? Uzavuseleleka yini umnotho welizwe?
Uzavuseleleka but usuzathatha isibange esidanyana ukudlula nxa labo ngabe besibambeni, ngoba ekugcineni kwako konke umbono ukhona uthi indlela ehamba ngayo nansi ila. So sokungadonsa nzima, kufana ukuthi nxa usibophe iinkalo zakho enye inta umforo ingawazi izabe idonsele eceleni, kudoswe nzima. Kodwa kusalayo uzalima indlela yakho uzuyiphuthe, kodwa uyabe usuzathatha isikhathi eside ukudlula lapho ngabe aluba ubophe zona zonke eziwaziyo umforo kana usuka lapho usiya ngapho. So ye thina sodwa yinto esizayibona kona iKhenani siyifike sokukhatshana njengaloko kwenza abantwana baka-Israyeli usuke eGibhithe usiye eKhenani wawuseduze, kodwa ngenxa yokungabaza kwabo ngenxa yemisebenzi abeminye engayisiyo yayifunwa nguNkulunkulu baqinene kubabhodisa kodwa isiphetho basike eKhenani.
Bakhona njalo abanye abathi okwenza kungahambi kahle yikhona okokuthiwa khona kulabo Queen Bee labanye abanjalo abayibo abaziphetheyo besehlula iziphathamandla zikahulumende, ukubona kungakuliqiniso yinto
lolu daba olusegudini okwamanje engifisa ukuthi ngabe sizaluhlalela phansi masinyane abantu bucutshungulo, ngoba akula muntu okumele abambe umkhono weZimbabwe at ransom eyedwa. Akuna muntu omele adle ikhekeleli eliwumkhono weZimbabwe eyedwa. Abanye abantwana bethwele nzima besidlakala ukuklubhu. So nxa kukhona abantu abezinto enjalo, yinto okumele ikhangelwe ilungisiswe masinyane andubana sibe lengqube naphambili.
Kodwa wena uyakukholwa yini ukuthi kulabantu abanjalo abafana labo Queen Bee bakhona la?
Mina ngingaphose ngifuna ukuluthenga odaba lwangikhona. Kodwa-ke into enhle ukuthi into yonke kumele ilobufakazi okugcweleyo sikubone size sonke sivumelane ngento esiyikhangeleyo. Kodwa nxa kungekhona abantu abanjalo, abantu labo kumele bekwazina banolunye oludlulo lukasathane, ngoba bathwalise abantwana beZimbabwe nzima. Akumelanga kube njalo. Uzibone wena usidla ube labo konke. Abanye abantu bengena ngisho isithwala santambama shuwa, uzuthi ngumuntu yini bo.